So we see card descend about VOA in Debele.
Lifuga njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 16 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukwengezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela umemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywa ngabanye, kodwa abanye njalo bayakusola.
Bekuyinto elungileyo ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi injection vaccine ayikabe umuntu wonke.
Ikansili yakoBulawayo isingezelele amalanga impompi zamanzi sezizavulwa ngaso kulandela ukunaka kahle kwezulu.
Sikhangele sonke ukuthi amadam ethu kukhanye ngani awagcwali.
Udaba lukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obikwa wayethandana lekhosikazi elisebenza ehofisini yakhe luchiye abantu bephethe ongaphansi.
Hayi, mnumzana zabalaleli, nxa kuyikuthi kuliqiniso lokho alihlazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywe ngabanye, kodwa abanye njalo bekusola. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo utshele isizwe ukuthi imigoqo le ebalisa i-curfew esizaqala ngehola lesihlanu ekuseni kuze kuyefika ihola lasithoba minembili ntambama 8 p.m. Abantu abavunyelwa ukusuka kwemanye amadolobho besiya kwamanye, kumbe lapho abahlala khona besiyavakatshela kwezinye indawo. Lokhu kwenzakala inani labathelelwa igciwane leli kumbe kubulawa yi-COVID-19 selisehla. Ugatsha lwezempilakahle luthi izolo kulabantu abalichumi 10 ababulewe yi-COVID-19, kuthi abangamachumi amahlanu 50 babanjwa igciwane leli. Idolobho leHarare yilo elokhu likhokhela ngenani labantu ngoba bebahlanu ababhubhileyo izolo. Abanye bathi ngabe uhulumende uyekethisa lezi zijeziso okwenzela ukuthi abazisebenzayo benelise ukondla imuli zabo. Kodwa abanye ngabathi kuvalwa kwelizwe kuzabangela ukuthi inani lababulawa ileli gciwane lehle ngamandla. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yabezokholo lwesiKristu ephathisa abantu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSenisibanda.
Mina ngibona ukuthi uhulumende aqhelise lesi sikhathi se-lockdown. Bekuyinto elungileyo ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi injection vaccine ayikabe umuntu wonke, njalo singakhangela ukuthi ngesikhathi leso esedlulileyo kuthe kuvulwa izikolo, kuvulwa oborder, abantu abaningi beqalisa ukuhamba, inani labantu ababambele umkhuhlane likhwelile kakhulu, salahlekelwa zimpilo eziningi kakhulu. Ngakho ngibona ngani khathesi kungcono ukuthi kuye kuqale kukhangelisiswe, njalo abantu beqhubeke lokhu bengekhaya ukwenzela ukuthi leli nani elabantu abathola lomkhuhlane liyehle, liqhubekele phambili lokhu lisehla. Njalo kuyasiza ukuthi kuke kukhangele ukuthi izikolo zona zingavulwa, kukhona yini konke okungavikela abantu kulo mkhuhlane. Mbona ngani ngenxa yokuthi zonke izinto lezi azikabi khona, inxenye vele bekudingakala ukuthi uhulumende aqhelise siya phambili ngamalanga lawa okuthi abantu bebehlezi ngekhaya sivikela lo mkhuhlane we-COVID-19.
Bona abantu bese beziphatha na okungabe kubangela ukuthi inani labantu abathola leli gciwane lingakhweli, lenze lingani libanganeno?
Udubo lukhona ukuthi abantu abaningi bese beqalisile njalo kubuyela ukuthi abaqhoki ama-mask, njalo lalokhu i-social distancing, nxa abantu besezitolo, nxa abantu begada amabhasi bekungasekho. Njalo udubo lukhona ukuthi nxa singaqalisa ukuthi abantu abaningi beqalisa ukusebenza sisebenzisa uZoom konjalo siyakwazi ukuthi kuyabe vele khona kuminyene ngeni indlela eqhelisa lomkhuhlane kakhulu njalo lokuvula kwezikolo amaboarding kumbe abantwana nxa besiyesikolo bebuyela ngekhaya babethwele lo mkhuhlane siyananzela njalo ukuthi kungavulwa njalo ukuthi abantu beqalise ukuya eGoli bephenduke ubona ngani lo mhlobo wakhona weCOVID-19 lo obusubambe eGoli ungacina ukuya usiza ngapha eZimbabwe kube ngeni ingozi njalo kube sokusiba nzima ngenxa yokuthi la manje injection adingiweyo asesemalutshwana abakabi baningi abantu abazakwanisa ukuthi abasoze babe baningi abantu abazakwanisa ukuthi behlatshwe ngawo ukwenzela ukuthi kutholakale ukuvimbezela lo mkhuhlane ngoba abantu abaningi sebehlatshiwe lokuncedileyo kube yikhono kuyani ukuthi bekulama roadblock ukuthi abantu bengavunyelwa ukuthi bengene edrobheni nxa ungalancwadi khona kuyana kuyanceda kakhulu ngenxa yokuthi abanye abantu bebebuya kuphela umuntu uyabebuya ezobhoda edrobheni engalamsebenzi njalo lokuthi la makhampani azokuvulwa abantu bakhona baqale betestwe mbonani lokhuyana njalo kuzanceda ukuthi nxa kulomunye uyabebanje umkhuhlane ahlale nikhaya bebalutshwana abantu abasebenzayo kodwa kusebenza abantu asebetestiwe
umfundisi Sibanda isikhulu meli senhlanganiso yabezokholo lwesiKristu ephathisa abantu ngalesi sikhathi sobhubhane leCOVID-19 eZimbabwe Christian Alliance. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi isiyengezelele amahola abahlali balelo dolobha abazathola ngawo amanzi esuka kwangamachumi ayisikhombisa lambili 72 esiya kwalikhulu lamachumi amane lane 144 ngeviki ngoba sokungene amanye amanzi emadamu. Lokhu kutsho ukuthi izakhamizi sezizathola amanzi okwamalanga amane ngeviki. Kodwa ezinye izakhamizi zenkulumane 12 emabhizeni lePhumula South eHarberg zithi bezivele zingawatholi ngemfanelo amanzi kulandela uhlelo obelukhona inhlanganiso elwela ilungelo labantu eMatabeleland Institute for Human Rights elogatsha lweBulawayo Water Action Group elenhlelo ezijeneyo ngemvulo yonke ezokukhankasela ukuthi kube lamanzi kuleli dolobho ithi siyalobela ugatsha lukahulumende olubona ngenhlelo zamanzi olweZimbabwe National Water Authority ibuzisisa ngodaba lwamadamu angagcwaliyo lanxa izulu lisina okungelamkhawulo njalo yahlangana lekhansili yakoBulawayo ukuhluza loludaba. Usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomqondisi walenhlanganiso uMnumzana Khumbulani Maphosa ukuze sizwe imbono yakhe ngaloludaba.
Okokuqala kuyazwisiseka okwenziwe iBulawayo City Council ukuthi bayehlise inani lama-hours abantu asebehlala bengelamanzi ngalo. Ngoba sikhangele sonke ukuthi amadamethu kukhanya ingani awagcwali ngakho uBulawayo City Council engahlavule impompi zonke khathesi athamanzi kawabe khona 24 hours a day and 7 days a week for umuntu wonke ngalesi sikhathi amadamethu evele lamanzi amalutshwane sibona ingani kungaba yinkinga inyanga ezilandelayo so ikho sithi siyakuzwisisa abakwenzileyo kuyatshengisa ukuthi hayi kukhanya ingani balesifiso sokuthi amanzi siwathole ngoba nxa esekhona nyana labo bayenza okuthile okutshengisa ukuthi kuyazama ukuletha amanzi ebantwini.
Kodwa inhlelo zenu ziqhubeka njani ezokukhankasela ukuthi kube lamanzi edolobheni lakoBulawayo? Njalo lingathi zikhona esezijengisa umthelela.
Inhlelo zethu thina njengeMatabeleland Institute for Human Rights ezokukhankasela amanzi ziyaqhubeka ikakhulu uhlelo lweMande Water Action liqhubekela phambili. Ngikhuluma nje namhlanje besithola amapikitsha abantu namhlanje sijoyine umkhankaso weUnited Nations Water othi Water to Me lapha kade sibuza
khona abantu ukuthi amanzi achoni kuwe, what does water mean to you? Njalo abantu bebephendula lumbuzo ngelipikitsha, bebetshengisa ukuthi amanzi aqhakathekile kibo ngoba amanzi atshengisa ukuthi ayimpila kahle, amanzi ayinkolo kumbe ayancedisa inkolo lamasiko, amanzi ancedisa ukuthi abantu bathole ukudla, amanzi ancedisa abantu ku-development, ku-economy ayancedisa njalo. Lento lezijeneyo kubo tourism ukuzigcina uhlanzekile, njalo njalo. So ikho kantade bekutshengisa namhlanje ngamapikitsha akade bekwenza ukuthi uyathatha ipikitsha usitshengise khonoko. Kukanti inhlelo zokuthi injongo yethu kakhulu yokuthi kube khona esithi ngesilungu accountability ngendaba yamanzi ukuveze kamgceke iyaqhubeka njalo ngoba sibonile iBulawayo City Council isilethela ukuthi imali yepipeline water project bayisebenzisa njani.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights, ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Yebo yebo yebo, chakazo muhle. Selinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumayelana lokuhlatshwa kwabantu iJackson lokuzivikela kucoronavirus ele vaccine eliphiwe iZimbabwe ngabe China. Ama Jackson wohlobo lwe Sinopharm azinkulungwane ezingamakhulu amabili amkelwe elizweni ngomvulo. Sulukandaba lingakhuthwa yilo hlelo lilami uMichael Mo 8 ntambama.
Udaba lukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obikwa wayethandana lekhosikazi elisebenza ehofisini yakhe luthiye abantu bephethe owangaphansi. Iphephandaba lobulembo elezimlife.com lithi uMohadi wayethandana lonkosikazi Abigail Mumpande owake wabukwa ukuzimisela kwakhe ukuthi athuthukise impilo yakhe ngwaye ngumongameli welemelika umnumzana Barack Obama. Umpande wayengomunye wabasakhulayo abahanjiswa kwelemelika uyaqhelisa ulwazi lwabo phansi kohlelo lweyali. Iphephandaba lezimlife.com lilomlayezo irecording yengxoxo yababili bencokolana ngezothando kumakhale khukwini. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lengcwethi ehlaziya ezamasiko njalo engumfundisi umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Hayi mnumzana labalaleli, nxa kuyikuthi kuliqiniso lokhu alihlaza, udumo nje ukuthi sesibona lapha ebulenjini indaba eziningi ezinye uzuzibuza ukuthi kambe liqiniso yini. Kodwa nxa kuliqiniso lokokwenzakeleyo ngiyaphinda lihlaza, akumelanga into enje lanxa ingabe ibikhona ukuthi ize ithutshe phakathi komphakathi kuyasibekelwa nje kuthulwe kusaziwa kodwa pho kulezi nsuku into ingavelezakale lemisamo esichaywa obala igcina indaba eyasayo ikakhulu kusiya ngokuthi loo mayenza uyini emphakathini. Akuhle lokho, akumnandi. Kangisho ukuthi kwenzakala ngoba kwenzakalanga, kodwa nxa kwenti kwenzakala, hayi bo, ayisikho lokho esikukhangelele uthi kungenzakala. Umuntu sibili ophethe iliza azatshaye ngesicathile ekhanda ophe ngenxa nje belele ndlela, hayi ayisikho lokho. Ngitsho lanini la ingabona lapho khona nxa uliqiniso amehlo angazakahlane laba bantu ngoba uyabe cabanga ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi kwenzakalani.
Manje nxa kusenziwa ngabantu abadala abanjengalaba, intsha yona izaba lesifundo bani? Njalo ubona ngani lokhu kungaphambanisa na elakusasa labo indlela abaziphatha ngayo?
Kuyikuthi kwenzakele njengoba sisitsho, intsha ikubukele ikukhangele ubuntu babo buyatshabalala. Angithi abantwana belaba abatsha bakhangelele ebantwini abadala ukuthi babe yizibonelo zokuthi kathi kuphilwa njani, uzabakhuza ubathinda nxa bengabantu babakho nxa bezabona ubunqunu bakho ngale ndlela echayo lapha. Kuthi ukuthi laba abantwana baza kuthi hayi ke nxa abadala bekwenza lathi singakwenza kulungile ngoba kekho ozakhuza omunye ilizwe liphenduke kube kwampunzi dlemini kube nje semahlangeni kuyilola lo uzenzela umathanda intsha iyonakala ilizwe iyachitheka isizwe siyachabalala abatsha abasoze bagobeke ngenxa yokuthi babona bona labo abaphambili besenza into enjalo mina njengomzali kangifisi ukuthi sibili ngenze into ezayangisa mina labantu abami ngoba abantu abami ngiza bakhuza ngibathini kusasa nxa the ngenza khona lokhu engithi bangakwenzi bona so usiba indaba yokuthi ungenzi engikwenzayo kodwa yenza engutshela khona hayi kawusebenzi intsha iyaphambaniseka kakhulu lesizwe siyonakala impatho lokuziphatha babasakhulayo kuyadla isizwe kanti isizwe sakusasa ngesika zaso ibona abatsha abasakhulayo hayi awulunganga ebantwini abatsha lokhu
umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi kwezamasiko njalo engumfundisi ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC yabo
manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lithi amapholisa ayibike ukuba kulabantu abathathu bafe ngokugalula ezigabeni zelizwe ezichiyeneyo iphephandaba leDaily News lithi umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora usekhuthaze ukumanyana kwamabandla aphikisayo njengalokho okwakufunwa ngowake wakhokhela leli bandla umnumzana Morgan Tswangirai. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Usuphesibhekane lalo kunzima kabi kunzima kakhulu salibonana ukuqala sore ungakhulumisi into ezinjengama rent into esezinzima kithi ebantwini especially ebantwini bakithi eZimbabwe nokudla asinakho hayi siyasokola impela kwele South Africa siyasokola enye into esenza singabuyeli emakhaya into eyi-one ukuthi sofika sisokole west plus kuwest ngoba la ma-border avaliwe akukho lapho kuvalwe khona sometimes ukudubeka ukini kungcono alo mkhuhlane weCovid bakithi hayi asiyazi ukuthi uzophelela kuphi mara hayi sisebunzimeni impela kakhulu
salibonani 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 Studio 7 hayi siyabo siyaphila hayi lolu gubhani lolu lunzima badala lunzima okhulumayo ngudube ngilapha eBotswana la hayi lunzima sesaba zake sibone umkhuhlane onje thina silokhe sakhulayo lo siyawesaba uvalile wavalela wonke amabhoda wavalela izisonto alo mkhuhlane lo siyawesaba kodwa mna engicelisayo kuphela asilandeleni khona lokhu abakutshoyo abaphathi sifakeni amamaski umkhuhlane lo uyaqeda lingathi libone uqeda amaminista uqeda ini awukhethi mhlobo mina engisicelisayo kuphela ukuthi lapha elikhona ngezindawo ngezindawo hlobo zami amamaski logeza izandla livumele ama-lockdown ama-lockdown akhulunywayo liwavumele kakhulu lihlale lawo lingabhodi ngale ti he njengabanye bathi he ngale kuthi asesetshwaleni sesiyanga a yikho lapho elizathitha khona khona lokokuyinto lina kuphela engicelisa kulona ukuthi lihlale ezindlini livumele i-lockdown noma umsebenzi ukhunyekho noma ukhona kodwa vumela i-lockdown enaleyo
sayibona yani Studio 7 nabasakazi abezisakaza njengoba linjalo ngicela liphephe kubhubha nelolo lukhona abantu hayi kunzima into nje esihluphayo lapha thina esikuzwayo kuthiwa ama price e-lockdown lokho ikongani mina ngisingamanga uzwa kahle ukuthi ata ama price akhutshulwa ngani ukuthi ama price yesinkwa sithwele nzima kangaka abantu abahlala emadrobheni bathwele nzima hayi hayi i-government hayi abantu kabahloniphe umthetho kodwa ukukhuphula ama price ngibona ngani kugcina ngani akusahlonipheki ngani sekuyi-business hayi mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kondolwani kulili maplum tree kulili ma West Plant. Ngiyabonga.
Ngivingelele, ngivingelele basakazi be Studio 7, lani balaleli be Studio 7. Ngidokubonga ngokujabula kakhulu uNkulunkulu othe wasinika izulu elihle lonyaka, mhlawumbe zake siphumule indlala. Njalo ngitshaye umpululu, ngijabule ngimanzi te ngila ngeziphatha amandla lezi ezamasotsha ezinikwe izidlezo zoncedo. Vele iBritain ibisiyiphuze kakhulu ukubanika noma bebehamba bezitshaya igunya ukuthi wona vele babulala kabayenziwa lutho. Nanku kwathiwa umklanti wathi kababotshe kababotshwanga. So le nto abayikhulumayo angiyibonga ukuthi bakhulumani. Ngiyayihalalisela Britain number one, banike gaxa futhi kubasele abanye. Kathesi ngithi lina abantu ngilazise, hambani etsholotsho kosiphepha kulo mkhulu wamapholisa okosiphepha othengisa impuphu eyifake ezakhamizini zakhona ngale. Kusemthethweni yini ukuthi impuphu yethengeniswa ezakhamizini nothi emashophu? Emashophu bangenela abantu befuna bebabopha befuna amalayisensi. Yena ke othengisa impuphu yakhe emalayinini abantu, ihambe ifake impuphu yakhe emalayinini abantu. Two, ulama Honda Fit amapholisa alayitsha abantu sukusela esiphepho sethi jimile. Usuke ejimila ugibele uHonda Fit yepholisa yi-R50 umango oyi-R20. Ezinye izimota kabafuni izilayitshe kulayitshe ezabo likubone kodwa ube susithi kuthiwa yeziphelwane izidezo zenuto libaqakezile ezandla libatshayela umpululu beganga ngeZimbabwe. Ngiyabonga abalaleli beStudio 7, hambani liyebona kwesiphepha lina nitathele izindaba liyebona into eyenzakala kwesiphepha emalayinini olalana uzethu komtshayeli ule mpuphu umemba nishajwe yithengisayo.
Salibonani, salibonani kwiStudio 7, linjani balaleli lani lonke elisakaza kwiStudio 7. Ye, ngiyaphila mina. Ngizama ukuthi ngincedisane lalo undoda ozama othena yena. Ngabe liyafaka indimi zonke ezikhona eZimbabwe. Ngitizwana ndoda, iStudio 7 kakuyona eZimbabwe kanye kanye. Kulincedo nje osaluzwelwayo ngama-American ukuthi besinike lathi ukuthi sibe sizuza ngalona lithuba esilitholayo esilifunyaniswayo. Ukuthi so ukuthi sungazudimande konke lokhu ukuthi besinike khona, hayi bathi bona njengoba indima ezimbili ezi-understandwa ngabantu abaningi eZimbabwe yizozonezi, lawe ngithemba uyakuwananzelela. Ayisibo ya, ayisiyo ya abantwana beZimbabwe iStudio 7, izwakala ivela ku-VOA eyi-Voice of America eyabantwana base-America ethe ebhadalelwa income tax yabantwana base-America. Yikho ubona nje ingani ikhululeke ngale ndlela ekhululeke ngayo, ngoba base bekubonile ukuthi lapho umganu wayevele sincitsha thina ulwazi lonke, ngoba iradio yakhe yayisinga ama-praises wokuthi yena nguye kuphela umuntu okhonzwayo. Yikho la manje lokhu ibona kade silokhu ikhonza umnangagwa, lokhu ikhonza ibandla elibusayo, kayivele kayikhiphi okuqondane lamanye amabandla aphikisayo. So yikho basiphakulela lolu uhlelo ukuthi khona lathi sizuze ukuthi sibe lokuyingxenye yokuzasipholisa iqiniso. So hhayi, asibabongeni kuphela kunokuthi sifake ama-demand amaningi. Ngiyabonga.
Hhayi, siyabonga, siyabonga bakwethu. Lingalitshona njani basakazi abathandekayo? Hhayi, akula ntweni, liqiniso lihle nje kuphela. Ukubonga, isibongo esikhulu kakhulu. Hhayi, isibongo esikhulu kakhulu, simsebenzi lwenza omkhulu kakhulu, ngoba izaziso esizithola lapha mele ambone ukuthi eZimbabwe singathi kule station esiyenza kanje. Because hhayi, liyasinikeza, liyasiphakulela iqiniso lodwa. Hhayi, likhuluma lo Ncube lokhuluma lapha lapha eGaborone la kole kutshwana.
Litshona njani basakazi abathandekayo? Hhayi, lisiphethe kahle sibili, ngoba izindawo sizizwa khona la, njengoba nje lisizwa nje ukuthi vele ngiyilalele kathesi. Kodwa hhayi, umkhuhlane lo wecorona lo ukhona wona, iqiniso ukuthi ukhona. Njalo ukuthi sizivikele, sigqokene amamaski, sigezeni izandla, ole sanitizer njalo sanitize. Kodwa hhayi, ngale ekhaya ngale siyawubona sithi uyahlukumeza. Kodwa-ke khona vele ngabe uyashutshaya inkundla enkulu khona phana, uyabona? Akuna plan.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, kulandela ukugcitshwa kokuthoniswa kwecala likaMnumzana Donald Trump edale le Senate esetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Umongameli Joe Biden usefake amandla akhe wonke ekuvuseleleni umnotho welizwe. Kodwa ubhubhane lo-COVID-19 yilo oselusele luyingxaki amele alwisane layo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni.
Ngapha umumo kwelakithi ngapha, hayi, kuloke kungathi kuyafana sibili umumo we-coronavirus awukatshengisi ukuyekela ukwehla. Kuyazanywa sibili imzamo uyakuqoqa umongameli njengokuqoqa kwa okubonakalayo esesingathi siyakubona sibili kuyikuthi abantu bangathi bayalalela ukusebenzisa kwamamask. Lapha eTexas bebengathi ngabantu abangalaleliyo ukusebenzisa amamask lo, kodwa kungakhangela kathesi hayi bonke abantu batheniki ngawo amamask la bayazama ukuthi banqabele ukumemetheka kwalo umkhuhla. Kodwa ke wona ngokwawo ulokhe ubonakala ukhona ngoba ungakhangela ama-numbers ngama-counties lapha eTexas uyabona ukuthi abantu lokhe betshona sibili ngawo umkhuhlane.
Sebehlabile yini abaningi khona ngapho ijekiseni le ye-coronavirus?
Sikhangelele ukuthi engxenye kungehla ngokuya kwesikhathi njengoba kuqhutshekwa kuhlatshwa abantu. Ukuphendula umbuzo wakho wokugcina, hayi bayahlatshwa abantu kulezi ndawo zibe zinkulu ezivuliweyo lapha eDallas. Ubonakala izimota ezilayinile, kubonakala amabhasi ethatha abantu besiyabangenisa behlatshwa bephuma. Kodwa ke kakusikho ukuthi sekuhlatshwe wonke umuntu. Kukhanya ngathi ilokhu ishota kancane kancane ivaccine yakhona. Kodwa ke bayabika ukuthi izangena la kuma-pharmacies nakwezinye iindawo lezi ezingemaphandleni ngaphandle kweDallas. Ukuphithizela kuyakhanya ukuthi kuyaphithizela. Okwayona li impelaviki kuzamiswa nje isnow lesesikhona esitshayileyo lapha eDallas. Kodwa ke kuyaphithizela sibili, kuyahlatshwa abantu.
Lo nguMnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseTexas.
Download. COVID money, hospital money, water resources, money on King Aiko. General money, why are you Kapulo Tonga? Demlut, Abe Senzelina, Abe Sonelina, Satuala Ganzi Martina, Yem Sarino Musilangaga.
They are looting like crazy monkeys in a poor old woman's cornfield. The looting syndrome is a despicable custom, a disgraceful disease of maladministration, a dishonorable act of total disrespect of the national coffers and the mineral resources. Them loot, a pandemic of thievery and a daytime robbery of the state coffers by those cabals eating cheese, munching lasagna, eating puddings, sushi, and popping champagne under the glitter and the glamour of the red carpeted corridors of power. Those who eat on behalf of them, those they claim to represent. Those in power, positions of authority, and the public office are squandering every atom of the wealth of the nations. Looting is their religion. A barbaric...
Singa kakwibi uselo lolamshanji. Kesikangele inhloko zendaba. ukwengezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela umemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywe ngabanye. Ikansili yakobulawa isingezelele amalanga okuvula impompi zamanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lingasithola njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.